Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga lekhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBait Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu lekhisimusi.
Umumu emngceleni weBait Bridge Waterfall kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akula bantu, kodwa ungangena phakathi ufuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe uMoyo uMnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi emazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani zasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBait Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu lekhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rotsi ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokoma komnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBait Bridge kunsukwana esanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga lekhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela lekhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association uMnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBait Bridge Waterfall kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akula bantu, kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela. Sikhona la eBait Bridge sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi emanika. So uzothi akula bantu, kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune-confusion la eBait Bridge Border Post ngase-South African side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority, BMA. Bona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona, njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBait Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okubisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBait Bridge abanawo amandla, abakontrola ngabantu abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBait Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babizi moto, mabefuna ama-trucks kanengi, babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi uhlangahlangane izinto ezihlangahlangane. So khonapho siyazama ukuphosa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheli laba seSouth Africa ukuthi ungene imoto ezingakhi njalo umhlobo bani wemoto ma befuna imoto ezingane bafonela baseSouth Africa ukuthi sicele ukuthi ninethe imoto ezingane. Abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa. So iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama-queues khasaye South Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe. So mawufika e border ungayenzeka ukuthi uyo line use side yaseZimbabwe phezulu kwe bridge line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kwe South Africa kodwa isiya ngaseZimbabwe.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBridge. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu saqala ngumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzokwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ethi beseboda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile eboda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazukufika bazofika late kusasa ngolwesibili Christmas edlulile vele.
Manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu lekhisimusi kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki?
Hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba zalezi iminyanga edlulileyo ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas nabangabantu abazophenduka futhi la abantu baphesa ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sokuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala lekhona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu angacaba ngokuya egazi isitime kuyahlala khona.
Manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe okwakathesi baphonga uhamba belengisa izandla.
Khona kuhlangene nje kodwa ngikela abasejobheki nje iviki elidluleni ngibona omalayethi impahla bezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu okutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngabe behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi?
Bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule ngicanga ukuthi ngabe kuwenze bahamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bemfisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile bengifuna ukuvakatha nje ngofika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlula.
Yona imali yeSouth Africa irand njengoba isisindo singani siyehlanxa kuqathaniswa ledola leMelika abasukayo khona ngapho eSouth Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le?
Imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi iblack market yasekhaya into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiye ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelesa ukuthengela abangane amakhokho la ngobuthenga utshwala ngibonza kunawukhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi total irand ngale iqhathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayithinta bayise kudola noma yini uyabuyithenga so hayi kulobu nzima ke laphi imali irand ekhaya isasebenzi kahle vele.
Siyabona ukubana iningi likhala ngemsebenzi ukuthi khona itholakali khona ngapha eSouth Africa. Manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka?
Abantu nje sokwaselelisiko abantu bayazama khonokho ukuthi yaqeda isikhathi eside lokho ehlanganisa okuncane bayethe wathola i-chance imisebenzi likayisekho bayethe wathola i-chance nje uyahlanganisa konke okuncane ahamba ekhaya kodwa ubunzima sobukhona kakhulu-kakhulu-ke imisebenzi ayisatholakali kahle into zonke nje zikhanya ngathi lazo landela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane i-economy yawa imisebenzi yaphela.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays esimanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubeqoqa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtchadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umugabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe kozwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtchadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana loMnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilwana kona iti kwele kita nafu uke miswele kutu liana telakaso pati koto mbuche watu ingo kachiwenga yonto mbazano wakewe chatala naloki ke ura iti kwelewe kona kona napana uke miswele kutu gala kuhu gala nzo gala skwili koto kutu wakua kona mbele kutu ngakari haiti pa kona ura iti kwele njalo kutanda umanyana na vahi kakani napana lemigani uthisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi umachuwa ngakho epartini thina kodwa kubemqinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye inoti ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babekhothisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper yeli nje alibana yikho khona lokho ngawubonakale emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasiko kwephathi phela lokhu umcimbi nje wokujabula bekhothisa nje laye kuthe bekhona njengesakhamuzi osesileti so laye laphanje strictly by invitation so kutho ukuthi bebemxusile laye ukuthi kabe khona kanye ngiyezwi ngihungahunga wasegijima laye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation so lokuangokwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni ku-politics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho hale ngayemakhothi le nakubona ababemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba nazazi silolungile lethu i-property kabangeni laye akwazi ukuthi khona bona ngokwabo balama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena ku-politics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esa aphila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa
undangena lwana kupolitics kodwa undangena ithintile iattitude kuphela lokho esikuthi thina change of mindset yikho kukhona kuphela ukuthi khona ngithinte kube lothintho kodwa ke kupolitics izangena eyi-opposition asindlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa ungena nje sibili eyi-opposition either by forming i-political kanti ngibona ngingena ekhona lephayana uyabe kumnike uyabe mele so ngibona ngazani hayi kwezempolompolo le kuzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho ngilandela unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla
ulandelela manengi amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngingene ebe lokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya izombusazwe njalo walwa impi yenkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio. Kelani umama lo angakhohlisa abantu beZimbabwe. Lo umama okhuluma yithi ukhuluma inyongo lo mama. Sizimtshela amaZimbabwe zikade sihlupheka lethi party yake iZANU PF lo. Yaqeda abantu begugu rawundi. Akula focus esikutshela ngayo. Lo umama lo angasikhohlisi ngathi hey whatever. iZANU PF yiyo eza lokhu. Isebenza namapolisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ezibantu weZimbabwe. So Smith way right. Savotele into wrong ukuthi sithathele amabhuni lizwe. Sikathi silandele idoti.
Studio 7 yabingelela abalaleli nabasaka right na si right hlaphile. Yazi izinto ezikhunywa ngabantu bezani so sometimes uyacudunguswele kumbe ngoyintshengo leyo ukuthiwa uyadapa uthambanisa abantu amakhanda. Nxa besithi khona amapholisa ayenza umsebenzi wawo. Waye amapholisa angikhona ehlale ethatha iside eli-1 sonke isikhathi nxa sokulezinto ofuze zilungiswe. Ngiyamuzwa kapho okhuluma ngezindlu ukuthi abantu bayakhela izindlu. Abantu abayakha izindlu emakhaya abantu abasekugoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachize ingane zabo zihluphekile zingelabazali ezama ukuyaphanda yizo izimali eziyakha izindlu akula zane yakhela umuntu indlu nxa usithi abantu bayakha izindlu liyabanika imali linabantu bezane ukuthi bebayakhelani nabantu izindlu ake nizame ukusihlonipha bakithi lisihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapho sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini napho nina lithi eZimbabwe kuright kuright kini leli dlayo into liyasuka
Studio 7 Studio 7 amavuko yazi ngilento eyisimanga nabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenze eZimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi asekudivelophu umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phetsheya kobo-America kobo-Britain kobo Canada kupiku so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o developer ayikho into yenzayo lo mdala ayikho yebo ukukhuluma lokwenza isfori lokwembata isikhava lesi seZimbabwe uyakwenza lo so izano mnanazi izano mpela leyiphati yabanjani nje ibuka izinto ezingabuphekile bakhangele into ezingakhangelekiyo bazenze ezibezile kubulala abantu nokuqotha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnankagwa
yabona Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini mangukuthi sibili ngumuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga kukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe oro uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa lokhu sakholelwa kuyibo sithi hayi ma singafa kubane futhi umuntu wakhona ngale uzowusa notshintsho hayi umuntu wakithi uyaloya sibululoya abantu bakithi yeka ngisakhumbula Studio 7 ulethe Mhlaziyo ngenye imini uMhlaziyo lapota abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabomatholwane bayenza njengakontokolosho ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo 50 something years kulokho kungabi lotshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabomatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza asike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubusa omunye umhlobo nizama ukusekela into zakini niyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
Studio 7 njani hayi lo ngobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ekwazi ukethu and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU PF namacourts ukuthi benze kwenzele ukuthi indaba bayifike ecourt vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheli ukuthi bakwenze batshelwa yiwo iyo futhi icourt akusiyo ukuthi into abazicabangelayo ngobani sitholelo ngizole ndifuna nimsondele duze nimtyele ukuthi what your bed phela nje nayo emhlabeni kuncane umhlawu lomncane la
umsakalo ngimbhekile wona into ayilokhu zenezani PF lay iyaliona ngoba izizwe sokuyiplazi lezanu labangani bakhe bona bakhipha ama MP ayeopposition ngokungekho emthethweni eParliament baright yini khona lapho nalombuzo nalowo wokuqala ukuthi bona baright mabekhipha ama MP ayeopposition eParliament baright okwesibili iliphi ilanga lapho bake bavumela khona abantu beZimbabwe ukuthi bedemonstrate peaceful into bayifunayo phela bafuna ukube besenza abantu ngalizimbuzi zabo kuzaphela konke okukwenza ngantoa kumbe yilokhu zeni ilizwe lisekusekeni kagogo wakhe lomngane labangane bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena umsakha wena
balibonani ntunga kenjani basakazi siyabonga umnyaka suphelile lisisakazela izindawo sibonga kakhulu lonke kustudio 7 silenza lamehla amhlophe ukusebenza lazele iphutha umnyaka sithi impilo ende alibe lempilo ende engena kulana umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulondoda luyana okwangisiphela iprogramu ekamthwakazi entshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani imingcele yakithi imi njani njalo lalaba amamhlophe i-Britain eyabuya yenza ngayo imingcebe ngemva kwalokhu ithe sibe siphethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu akulana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba bazondi umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphila ikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili ngomumo welizwe lakithi ngendlela elimi ngayo kusobala sibili ukuthi sidla ingqoqo zomlomo njengathi emathebeleland south hhayi emathebeleni ngathi emathebeleland yonke aselaluhle ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebeleni okuthi bekumele ngabe sibe ibhata esemathebeleni siyenza ibhifu emathebeleni kodwa konke lokho kakuko kuliqiniso lokho kukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi nisekele indoda lona ngabe sinike inhlelo zona ziyana ka wazifaka sonke sisise kahle
studio 7 njani nonke wasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukukhuluma umama lo othiwa ngumanari lo nyamuzi yakhomenta ukuthi ama-opposition afeka ama-adaption awafeka kanjani ama-adaption eyi ngizwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngibazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu p f aza kukhuluma amazwi abuhlungu kangaka abantwana babantu bethotshwa bebulawa izanu p f naleyiphatha athi yayisapota hayi kubuhlungu shwale nabantu abangumama nxa sebeneengqondo ezinje neentliziyo ezinje ayilizwa liseyi kulunga akusela into elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
studio 7 libuka njani eyi ngifuna ukuphendula lo sizo kuthiwa ngumanari wesisi manari ngoba uzwakala ukuthi awukabe ngugogo ukhulele kuliphi ilizwe yona okuthi ungabona ukuthi izane ibihluphi ukhulele ngaphi ngoba athi esilungane uyamiramira susithi izane ayihlukumezi bantu ngoba layo usukuzane ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafo uyakwazi nokuthi izane iyabulala abantu ngoba usukuzane ususapota susengani kuthiwa kwakwazi ukuthi izane iyabulala futhi yazilikhohlakele bantu bezane umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosusapota izane ukuthi izane ayenzile ukuthi ayibulali ngoba lawo kuzane liyazehlulekela abantu bezane aliyazehlulekela sephomba ukuthi ngangena kuzane sephomba ukukhuluma nento ezingayisizo awusakwazi ukukhuluma iqiniso nayo sowafunda amanga futhi liyazilikhohlakele abantu bezane benguthembile ngithi uzokhuluma into elengqondo but hayi vele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayenzana ba-adaptiwe abantu besifa be-adaptwa izane kodwa ba-pretend yani ba-adaptiwe yaze uyabheda siriousiswan
studio seven jani yasiphila hayi into ze-unit day hayi ayisizwe ezisiphatha kahle siphonge ukuzwa phela kuthiwa i-unit day but hayi asijabuli ngayo thina bayisegangeni kunje asikwazi ukuthi i-unit yayisitshoni ajabula lami ukufundwa la amazwi ku-studio 7 igama ngumbu cela ungene ehlelweni
Studio 7 injani nonke hayi mina ngithanda ukuthi ngikhumelwa lo ubaba uMalaki Nkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developer ayishiwo emathebeleland iyiphi njengoba esigodini apho enaphuma khona kogodlwayo le akunamgwaqo iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu futhi bona kuzanu bangene bagcwalisa imikhaba yabo hayi sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele beloku behlela bekhuma into zabo ezingaqedakale ezingelangqobo ngemugatsheni nesikoli
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetheya ayinanzwa ngabanye, njalo lo mkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni, bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi, thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni ngesilukuselela nje ukuya echurchi nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinanza ngayo ekhaya ebalikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya, wena ukubona njani?
Kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancwebeka, kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singatsho ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awela bangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho-ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu bayabe abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezinika asebezenzile, asebezithola kumahlumela. Kulo nyaka akufani. So indaba yemali, eyi, mina ibuhlungu yona, ngazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Uma kuthiwa ikhisimusi ekhaya, kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje enkonzweni lomndeni wami, sifike sehlangana. Uma sisuka ngale lomndeni wami sibuya endlini sesizoselebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayenzani. Kodwa-ke ngisho-ke nalelo lemali yikho sokubuhlungu khonaukuthi imali abayitholi uma besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Lo-ke ngunkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga zulukandaba, ngiyathemba libele kefu lekhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day, kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.